abantwana abafunda elokhimva lapho engilela khona abafusuka ebodilo labo Glenview abathathu babuye baqalisa ukugula kade sisekona kuyedi kazama ukuthi khona abantwana abavela kulezindawo bake bani uyabona lolu dubo lolu uludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokho sikhuluma ngalolo daba elokuthi khona amazi sifuze abe ngamazi ewokuthi khona abantu uyakwanisa ukuthi khona banathi kodwa ke udubo esilalo kathesi elwamanzi lololu yikuthi akula manzi endabeni wendlizoni yezwe lo ngumlando kahulumende ngoba isikho eHarare kodwa everywhere in Zimbabwe kathesi abantu bayahlupheka labulela kodwa nale esibanzi labantu uhulumende uvele kaboni lokuthi khona kulodubo lapha kodwa bangakwanisa ukuthi hhayi into egeje bazigejele into ege yomuntu wani behluleke lokuthi khona balungisise lolu dubo amanzi la seneminyaka neminyaka kuloko kuhlupha njengekhansili eyakudala leyalast year enganikiwo mina sanizama ukuthi kona sifake amabholo kodwa amabholo akhona la akathesi amanye angikhona ekondamnate so kuludubo kakhulu khona okuyazisa ubuhlungu ukuthi khona abantu bayafa ngento engasoze ifanele ibe isakhulunywa ngalesi sikhathi
kungani izikotsho lezi zisiba lengcekeza kalula ingamasiwejini la adubukayo mihla lamalanga
uyabona ukuthi khona udubo esilalo mnumzana i-government kufuze inike ama-local authorities izimali ezivela kibo kathesi amasayiti la asehluphele okuthi khona kasakwanisi ukuba lokho esasebenza ngalesi sikhathi ngoba senesikhathi eside kakhulu ekhona i-Morton Jeffrey isilungisiwe isiphukisa amanzi amaningi kakhulu asenza ukuthi khona amapayipi la adubuke okuzwisa ubuhlungu kakhulukhulu yikuthi kula makhampani avela kwamanye amazwe kathana kwama-amerika ababuya 5-6 years ago besithi hayi bantuloyi bathi bekenani siyenze lokhu sikhipha amapayipi lawa bhose amanzi lesuwa thina esikufunayo ukuthi sesifakeke i-fibre optic yethu yikho esikufunayo nje kuphela isitila njengekhansili sayenza kwakusemandleni yethu sayenza salasayinela sathesile siya ku-government i-government yaqalisa ukuthi kona lisinike ama-vibers abantu laba bazimela so udubo lolo alusoze luphele nxa sile-government engafuni ukuthi kona ilalele lokhu kuya kukhulunywa ngama-local authorities kade sesikhuluma sithi khona into leyi kayihambe ibe yi-devolution kade sibeyi-appointe abanye abantu futhi abakhenesi-constitution ukuthi babe lokho bebulala izinto abantu siyadubeka bona abakuboni ukuthi kona siyadubeka ama-solutions siyabanika njengekhansili abafuni futhi la ephalamenti singena njengakhonokho siyabe siloko sihluphana ngaleyo ndaba kuze kuse
ngaphandle kwe-Glenview le Budiriro iwapha amanye amalokishi lesabela khona ukuthi ungasabalala kalula lo mkhuhlane
wona lawo amalokeshini aseduzane okwazana warempati okambuzuma ohopli abaseduzane uhighfield wanayanana basengozini ashabona ukuthi kathesi bengikhuluma mina ngisithi khona kulo mntwana oselokhi livakatana nebudiriro lapho kule constituency yami mina elokhi livaphakathi ekuseni bengikhuluma ngihambe esikolo ngifuna ukubakwazi ukuthi khona into zihamba kanjani ngathola ukuthi khona udriver webhasi ohambe siyathetha abantwana useyaffektiwe udeputy head useyaffektiwe so kulo munye umntwana okugrade one oseyaffektiwe again kathe sinitheniswa khona ngale kulo munye futhi ade sehlala ashabona ukuthi khona libalokho benikana lo mkhuhlwane ngoba ngumkhuhlwane o-easy ukuthi khona uhambe komunye umuntu
luzaze lulungisiswe njani pho babumoyo lolu daba ngoba njengokutho kwakho isimithi mnyaka
kakhulu mnumzana into efuze iyenzakale lapha i-long term solution i-government ukuze ibekwazi ukuthi kona umsani lokhuzidemu kayakwe anike abantu amanzi abeHarare usmith walungisa amaphayipi lawa ezithakelela abantu abanezali 500,000 that is kule millions and millions of people close to 6 million sihlanganisa lama-satellite town so akusakhwanisi ukuthi bona amapayipi lana abe lokho ebuthanda lento ezinjalo njalo wona i-life isipati kayisekho isipelile so i-solution ekhona yikuthi khona ukhunzi ilungiswe umsani ilungiswe bavume ukuthi i-councili ifake amapayipi amatsha lama-partners abatholayo bengabona bengangeneli ngoba bona into zabo ezokungenela zoyezoyayifuna ukutshontsha obaba labomama abazali asizamele ukuthi endaweni zonezo ezisekhona zilomkhuhlwane abantwana bake bame kuna nabo abaye benamanzi please nxa uzezisa imbuzi gezi izandla zakho la manzi le sepa zika kukubi nyelela na vinyelela na kawonga kasesi kono kuizi kafulezi ezi kandayo asigeni sile vantumaki itugusha imi pita le asigeni lupongu tenga imumbu yona ne pekwa ayo nye awoswa asigeni sile lo sili istafu sibile sisayo kakatesi